njengoba vele wayekhile ukuthi imali yangaphandle ama-US dollars ayebethengiswa emsikeni ovulekileyo phakathi komuntu othengayo lothengisayo emabhenki kumbe e-value to change. I-2.8 intengo yakhona ayijoyo yiyona imali ayebeyithengisela ngayo amabhenki. Kusobala ukuthi amabhenki angokwawo nxa esethengisa imali esethengisela amakhastoma abo. So uyabe sekumsika ovulekileyo sokuya ngokuthi imali yakhona ethengiswa iningi kanganani i-demand and supply. So lokhu akuthileyo akuthi ukuthi yena uthi ukuthi imali yakhona yinto engakhona ngaphandle kwamabhenki. Yiyona imali ayithengisa ngayo amabhenki. Amabhenki yiwo-ke azawuthi nxa sithengisa sithengisela mina lawe sesizawuvumelana ukuthi umsika wemali umi kanjani mzwanokho.
Njengoba idola lemelika likhanya lichiphile emabhanga nxa kuqathaniswa lasemkambo wensitha esingathi i-black market, singathi sokuyikufa kwayo yini i-black market, abantu abathengisa imali ezitaradeni kabasela bhizimusi?
Hatshi luba ngathi kuthiwa khona vele imali yakhona iyabilokhu ikhona, abazange bathona imali yangaphandle kwelizwe kayisasebenzi. Kusho ukuthi nxa vele abantu abasemsikeni funa baya bethengisela thina abangaphandle kwamabhenki ngentengo ephezulu ukuze banqobe intengo leyana ethengiswa ngebhenki. So umsika ovulekileyo kungenzeka nje ngisho nje kodwa umsika wangaphandle omnyama kawukavaleki ulokhu khona.
Ubona uvaleka yini?
Uyakwanisa ukuthi uvaleke nxa abantu bengaze bajabulele ukuyathenga emabhenki. Uyakwanisa ukuvaleka nxa amabhenki engakwanisi ukuthengisa imali ngentengo ephezulu. Umsika ovulekileyo akulanto esingathi i-free demand.